Kaza kube miyama futi chalu do ya kikuzi ya keke sima toti Dalila uzwe Rest in peace ni kesa Ah
Kukumayo mulaizo ngwenya Weko ingleze pressure super sound
Sauba so Wakambu baba wetu Zina kupeba nane
Sasara zikale zinyeze
Wakambu baba
iqembu lezepressure lile ngoma ezingu 16 belishaya amasingle track le ngoma ethi wahamba ubaba yabhalwa nguMpongzeni Sibanda okunguye umsunguli weqembu lezepressure super sounds le ngoma injongo yayo kuyikuthi uma lingabe likhula lingabantwana usuke mhlawumbe uhambe umuntu omdala kusala kusiba nzima kakhulu ekuphileni ngoba uma ungumntwana usakhula uthola ukuthi awusayi esikoleni
wayekade sitshela mhla ngishona yolingakhali bantu abami yobe lufikile usuku lokugcina ngoba baliwa amalanga lapha emhlabeni uyandaye sele umuntu omdala madoda asas
ugakala njengothubayi mhlawumbe loba ungasiye nathubayi ngoba yabona le ngoma ikhuluma nje ukuthi ngase ngizidiyela inyoni laphana abantu basebeqala ukuthi ah manje ngasabamba inyoni zakhe kutsho ukuthi uzozibambela inkukhu kona la emakhaya
wathi imu mama wami Nami ngayiseko yonimali Yokubani uqhubekele phambili ngemfundo Lithela zokanjalo bafana bezepresha Hey hey Awamadoda Futhi sebehlala beyethukile ngoba bengwazi ukuthi inkosi yasekhe zilonyaka yathutsha ngaliphi ikhona Basoma
bengasakuthembana kahle abantu umakhelwane lapha ekhaya bese kusenzakala ukuthi mhlambe bengakufunela nje lomsebenzi bedaka lo muntu othi ufuna umsebenzi ufuna umuntu ongasebenza ngale beyenzela ukuthi usuke eduze lemizi yabo lapha ngoba uzobaphazamisa esiyenza injalo into yakhona ezinanzelele njalo ekuhambeni kwakhona kona ngalela uzuyasebenza khona njalo bazofika bethi ukudayi lo muntu uhluphekile kubona ezisebenzela ngoba angeke uthi ukhula ekhaya kumnandi uyenza yonke into ubonakala society umsebenzi wokulisinkomo so basuke bebe lomqondo lo wakuthi awuhluphekile bese bezenzela umathanda bengakuholisi uhole nzima yabona ngaqala nje ukuthi akuzi imali yakhona thola ukuthi izifuyo ziyacatsha kwenzakala into esifana leziya bese bethi uzohola kanjani uyekele izifuyo zisifa yabona into eyenzakalayo
kothe ngomnyaka ka 2005 bantu bakithi njengoba twayesidlalela khona ngalesikhama semadoda kwafika incwadi evele ethithi madoda bedayi mfana ubabakho kasekho madoda asala senhlupheka amadoda esigabeni ingasafundi ingasayi ngisho lasesikolweni madoda sekubhizi ngokuthiyana le nyoni lezikhwehle madoda Dani ya yazi impilo yasemarizemba majosi Abantu bathi esebhizi ethiyana le nyoni so Ati ma engasabambanga inyoni zakhe uyazitshontshela inkukhu zakhe khonapha emakhaya e majosi Abanye bathi angabe uyahamba ethi ngomsebenzi emzini yabantu le
Siyabonga kakhulu isupport yenu indlela isupport ngayo sicela ukuthi lingaqhubeka lisupport
Wase kusithi omnye umdala madoda wayezitheda ufuna umuntu okuyasebenza madoda wafika wathiya incwadi yakhe laphana kosebhuku madoda ulalela uze ukuthi yayibhalwe kanjani lincwadi madoda ayi bas wathiye msakazi kelelo ke balaleli kukhona umuntu angemdinga wakangisiza laphana emzini wami ukuthi angibhekele izifuyo zami madoda abantu bonke esigabeni bathi akahambe umfana ayisebenza njengoba vele ngasebenza ebajosi bahamba ngasebenza kulo mdala basebenza madoda 8 to 9 months ingafoli madoda lami ndiyakwazi madoda ukuthi izibuyo ziyabe zisifa jese ngimfonela lapha sekufa inkomo ngimtshele ukuthi hayi elinkomo ifile sengifuna le mali yami madoda othi amanje ngiza kubhadala njani wena usekele izibuyo zisifa azaz ekhohle ukuthi mina ngiyena unkulunkulu madoda kumele ukuthi inkomo mayisifa ngiyiphilise madoda njalo ngayisiye dokotela ukuthi ezaba kwazi ukuthi iguli ibulawa kuyini e madoda ikho ngikhuthaza bonke abafana abancane madoda abasathi bona bawufuna lwa nomsebenzisa ithi hayi madoda angisho ukuthi lingadingi kodwa linazelele madoda ngoba abanye bakhona abantu bangotsonsi madoda ayihle phasi sasendikubone bafana abancane kolo kwedlala ngikhuluma ngakho madoda lithi hayi ubhuti wayeqinisile madoda sizibiza sikhona lapha ku-b m c madoda babiza madoda omosa abafana be-disciples of Jesus Christ madoda ngethi hayi ayidlalwa ingoba madoda ngezepresha Baba wa,